sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kumpandula 2017 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Impila kahle kamongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai yena oyelatshwa kwele-South Africa isidale ukungahlaliseki kubandla lakhe. Uhlelo lokubhalisa amagama abazavota luyaqala kobulawayo laseGwanda kule ngxaki ezimbalwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impila kahle kamongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai oyelatshwayo kwele-South Africa isidale ukungahlaliseki kubandla lakhe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa isikhulumeli sikaTsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka uthi akumelanga uzulu ekhathazeke kakhulu ngempila kahle yakhe. Ngoba esesizwa ngcono kwele South Africa lapho agijinyiselwe khona ngolwesihlanu emadabuka kusa ngendiza mtshina engasezwa kuhle. Eminye imbiko ithi uTsvangirai uhlinziwe. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Akwakhathisa hayi uright sibili usesizwa ngcono uyaxoxa sibili uthumele nje ilizwi ebantwaneni baseZimbabwe ukuthi yebona ye usesibhedlela akutsho ukuthi into sesibhedlela iqine saka. Iyasikhuthaza sonke ukuthi asihambeni siyerejista njengamavota. Lapho elifika khona uba lithole ubunzima uba kuTsvangirai ukuthi yazisani abalandeli bethu umamabandla nje basezibambini nje sababandla abandeneyo nithi lizahlangana nayo amabandla nalo imazi ukuthi hayi bakithi time endaweni enje sesilodubele nje kwenze kathi sigijime siye kuze ukuthi kanti ludubule njani njalo luvela ngaphi njalo siluqondisa njani ngoba ukuthi sazi ukuthi kulomanakade ukuthi linandambe liyezama ukuyathatha lawo maphepha lokuyarejista lingehluleka lingasazisa sanelisi uyafika endaweni lezo ngesikhathi esifitshane.
Bakhona ababuzayo bathi ngokungezwa kuhle kwakhe ngumuntu ongenelisa na ukuqhubekela phambili akhokhele umanyano wamabandla aphikisayo njalo angene kukhetho oluza.
Angina mandla ukuba lombono yokusasa yomuntu. Sonke sikhona lapha sihamba nje emgwaqweni singabantu nje esimele ukuyangena emathuneni okungaziwayo ukuthi kunini. So umbuzo lobu uba nzima ukuthi ngiwuphendule kodwa mina engikuzwileyo ngendlela yiyo yona umuntu kade sihlekela ixoxa sibihle and uyakwazi vele wonke umuntu nxa uvele ulatshwa namini nje ngiyagula ingani ngake ngike ngalizenxeke ulale phansi sikeke sokuthi ngiyafa angithi nanku ngiyathetha layo namhlanje ngumzimba nje lawo uyabufuna ukuthi ulungise okungayisikho okusemzimbeni ubuyele endaweni yakho. Obviously nxa sokulungisa kuba lokuphicana komzimba okuzamenza umuntu alale phansi akutho ukuthi sebesesisi endlele phansi mina kade sivikana lephelileyo azange ukuthi kube nzima umzimba nje kade usukhalakhala ukuthi usumele ulungiswe.
Abalandeli elingabatshela waphamasi
kubalandeli bethu be-alliance kuzizalwana zaseZimbabwe bantu bakamlimi asambeni siyerejista njengamavota lapho elihamba khona bakithi ngaphakule mgoqo ikhangekhangele phandle ukuthi ngeke labona abalandeli bethu be-alliance khonapho ibandla likababa uHashman Ncube ibandla likababa uBithi ibandla likababa uTsvangirai ibandla lezanu Ndlunga imiqwebe nje umuntu khonapho eduzane kuthiabake singenele lapha silodubo olunje 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 kwenze ukuthi ukuthathele phezu kathi sihambe siyebuza khonapho endaweni yakhona kanti udubo lolo lungolwani kubangelwa kuyini uphela ngathi silikhondisa njani. So ubaba njengoba uthwangela yalikhuthaza lonke hamba asambeni siye register njengamafoto.
Lo ngonkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli seMDCT. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqale lamhlanje ukubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo isebenzisa imitshina yama-biometric voter registration kits endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezigoqela koBulawayo laseOmkuza eLobanje bekule nkinga ezimbalwa ezibalisa ukungaphumi kuhle kwamabizo endaweni zokuvotela. Ukuphuza ukuqala ukungabi lengwalo eziqondileyo zekheli kanye lokungaphumi kuhle kwezithombe. Kubika unompumelelo moyo.
UBulawayo utholiswe ama-BVR kits azasetshenziswa ukubhalisa abantu ukuthi baphatheke ekhethweni lomnyaka ozayo alikhulu elilechumi. Ababhalisayo ukuvota bangabhalisa endaweni lapho abakhona nxa benamaphepha aqondileyo. Amabizo ababhalisayo azaphuma endaweni eyodwa yokuvotela eseduze lalapho abahlala khona abazavotela khona njalo. Uhlelo lokubhalisa abafuna ukuphatheka ukhetho lomnyaka ozayo luzakwenziwa ngamahlandla amane koBulawayo. Amahlandla lawo azakhangela indawo eziphithizelayo eziqintini zakoBulawayo. Ekhuluma esemahofisini eZEC, uDistrict Elections Officer uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthe uhlelo lolu lokubhalisa lukhangelele ukufinyelela abantu abafika 444,000 koBulawayo kuphela endaweni zokubhalisa ezilikhulu lasikhombisa i-107.
Namhlanje siqalile ukuvula. Isikhathi sivule ngaso, sivule ngokwesithathu 8. So i-setting up of our center, i-center yethu iBulawayo district. Uhlelo soluqalile yes with ama-teething problems. Ama-problems okuthi nxa siqalisa i-first supply yethu, umuntu wethu wakuqala, besizama i-polling station yakhe, siswele kumeshini. Othe sigcine sesimregister under iAmavin yena nelabe semtshana.
Umnumzana Nkosana Mpofu osuka eNkayi wenelise ukubhalisa ukuvota ethi loba engena ncwadi ebikhombisa lapho ahlala khona kodwa uthole usizo eZEC. Ethi inkinga ezaba khona ngumango ozahanjwa ngabantu besiyabhalisa ngoba iUmkuza district incwele.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota kimi ngibanga lama challenges. Ubunzima obukhona ukuthi abantu ngeke benelise ukufika ngobuningi wabo lapha kule ndawo. Ngenxa yokuthi nxa ngikhangela imat north eningi ngamakhaya, abantu uyamthola engela ngechivini idola umuntu yokugada. So ukuthi abuye lapha njalo indawo leyiseceleni kakhulu. So ngathi sengifikile ngabachasisela basebengitshela ukuthi alubana ubuye lencwadi evela kusobhuku. Basebengichasisela nxa sokunjalo kule enye ifomu abanike yona. Ngayifila bathi ngihambise kukhomishina wabe sesiyasayinela. Yabe sisiba yi-proof of residence.
Omunye owenelise ukubhalisa koBulawayo ngumnumzana Austin Moyo osuka eCountry Park uthe yena ubhalise kuhle kazange abe lenkinga. Ethi kumele bazame ukuguqula ukuthatha izithombe ngoba kulesibane esingakhanyisi kuhle. Amahofisi akoBulawayo ebengela commissioner onceda abaze bengela ncwadi zekheli okwenze unkosikazi ayidajele ayehluleke ukubhalisa ukuvota ngoba inombolo yendlu eveza lapho azavotela khona ayihambelani lazelayo ukuzobhalisa ukuvota. Umsunguli wesiziba ekubhaliseni ukuvota umnumzana Abel Ncube ufike emahofisini okubhalisa ngo-8 ekuseni waze wayenelisa ukubhalisa ngo-10 ekuseni ngoba izisebenzi zeZEC bezisaxhumanisa imitshina. udubo olubhekane lomnumzana Ncube yikuba indawo abemele avotele khona ayiphumi emthinini we-BVR kodwa isehlelweni lokuthi abantu bazavotela khona. Ngemva kokubhalisa ukuvota, uNcube uphiwe iphepha elidindwe ngomtshina azalisebenzisa ukuhlola ukuba ukhona kuluhlu lwabazavota. Njalo ulakho ukulisebenzisa ukuvota uma ibizo lakhe lingatholakala lingekho kuluhlu lwabazavota.
Uhlelo lokuvota leli lumphusa kulo fikelwa ngavuli la 9:10 about 2 hours vele the residence proof bangiphe i-receipt eyokuthi kumele ukuthi nxa sengifike cheka ngicheke ngayo. Kodwa laphana kade kusehlula ukuthi isikolo sami emvotela kiso siphume kodwa besiphuma singatshengisi iwadi yami.
Uhulumende uqale uhlelo lokupha abantu izithupha kunye lengwalo zokuzalwa phambilini kokuba baqale ukubhalisa ukuvota ukwenzela ukuthi abantu benelise ukubhalisa ukuvota sebenezithupha. Kodwa izithupha abaziphiwayo azilazithombe okuzakwenza ukuba behluleke ukubhalisa ukuvota. Kusukela namhlanje izeki iphakathi kokufundisa abantu abedlula amakhulu amathathu okwamalanga amabili abazabhalisa abantu ukuvota kobulawayo. Ngemva kokubhalisa ukuvota, abantu bazabizwa njalo ukuba bezohlola ukuba amabizo abo akhona kuluhlu lokubhalisa ukuvota kodwa amalanga akhona awakabunjwa. Ekubhaliseni ukuvota kudingakala isithupha sephepha esenzenge leseplastic, ipassport esebenzayo kunye nencwadi etshengisa ikheli yalapho umuntu ahlala khona. Ngimele iStudio 7 iwabulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Silokhu sikudaba lunye, uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eGwanda luqale ngehola letshumi lambili emini, njalo bebalutshana kakhulu abantu ababuye ukuzobhalisa ngoba izakhamizi zaleli dolobho zisola inyathelo likamansipala lokubabhatalisa imali elidola elilodwa ukuze ziphiwe ubufakazi balapho ezihlala khona i-proof of residence. Kuvika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi lalabo abayenelise ukuyafika emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission izeku lamhlanje sasibuilding libuyisele emva ukuba liyedinga ubufakazi bendawo abahlala kizo i-proof of residence ukuze lenelise ukubhalisa amagama kuluhlu lokuvota. UNkosazana Linda Mpofu obengowokuqala ukubhalisa uveze ukudana ngenyathelo likamasipala lokubhatalisa idola muntu ngamunye ukuze athole i-proof of residence.
Ye, ikansili yabhadalisa sibili idola ngilibhadele mina. Lokhu sibili kutshengisela kumbe singathi yibudlova, kumbe ngathi ngumhawu, kumbe ikuthanda imali kwekansili.
Umnumzana Ngqabuto Mpofu laye ngomunye othi ubizelwe emva ukuyadinga i-proof of residence.
Ngihambile ngisiya register, bafika bangitshela ukuthi ngiyeza ke ngiyenelise ukuregister ngingela proof of residence. Mase ngihamba ke ngayayidinga kumasipala lapho engiyithole khona nje kalula ngokukhipha idola.
UNkosazana Juliet Nkiwane ungumqondisi wenhlanganiso yabomama e-Human Development in Zimbabwe njalo ube ngomunye walabo abenelise ukubhalisa amagama abo lamhlanje. UNkiwane uthi kukhona angakuthandanga.
Engikunazeleleyo ukuthi into le eqalise abantu bengakatshelwa ukuthi uyarejista kutsha. Abantu phandle abakwazi ukuthi kumele bareje. Ngisuke nje kwangikhathaza ukuthi phakathi nxa ungena kulamapholisa ahlomileyo lokhana kuzakwethusela izakhamizi.
Uhlelo lokubhalisa kakutsha amagama kuluhlu lokuvota lukhangelelwe ukugqitshwa ngozimandlela omnyaka ozayo. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Udubo lwezilwane esizingena emizini yezakhamizi zedede ewangelo qhubekelwa phambili kulesi siqinti osukubangele ukuthi kube lokwesabela impilo zezakhamizi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sinye isakhamuzi umnumzana Stanley Torima yena othi izakhamizi sezisesabela impilo yazo.
Okwakathe sigandi silohlupho lokuthi inyamazana njengezilwane seziphenduka futhi ezigabeni lapho kuhlezi khona abantu. Okokuthi ngikhuluma kanje lapha emagoli yetareni la zihluphile. Okuthi zilele zibhoda emzini eziyisakamizi la. So much so that abayisilekiwe ngokuthi bephuma phandle ukuthi beyona ukuthi zingasiza izifuyo zabo njani ezibayeni.
Manje zona izifuyo azidliwanga?
Azisadliwanga ngenxa yokuthi bayepoyinta ngama-light lawa akhona lezi nsuku amakhulu lawa. But okwamaqiniso zona izifuyo izo zayenza ukuthi izakhamizi zibe kwazi ukuthi sokuleyinye into eyenzakala emizini yabo ngenxa yokuthi zaqalisa ukukhala. Uyazi ukuthi inyamazana iyakhala leyi ndlela ekhala ngayo nasukuba into esosha nxa kudlula into inyamazana esabisa njengesilwane amadonga achatha ukuyenza okhunye la imbuzi lezinja khonapho khonapho. So of course abasaphumanga ngaphandle because they could see ukuthi into yangunayo into enkulu kakhulu. Even ekuseni izakhamizi sihamba sibonisana ukuthi kungaba kwabangelwa kuyini ukuthi inyamazana lezi zenze konke kwakutshengisa amasondazo ukuthi izilwane ezinkulu kakhulu okuzwayo.
Manje like lakhuluma yini labe parks?
Abe parks inombolo zabo akhula muntu kade zikala sibili amakalo ekhukhwinawo but akhula muntu kade edobhe iifoni zabo.
Umnumzana Stanley Torima isakhamuzi isedede ewange. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethule amazwi akhe akuqala emhlanganweni womanyano we-United Nations namuhla esithi kumele lumanyano ube ngobalulekileyo ukuze wenelise ukuthuthukisa inhlelo zawo. Ukufuthelana phakathi kwabantu besigaba se-Oromia labesigaba se-Somalia kwele Ethiopia kubangele ukuqhamuka kodlakela kwafa abantu abalitshumi lasishiyagalombili edolobheni le-Awade. Abazali kanye labondla abantwana abalobugoga baqhubeka besehluleka ukuthenga inqola zokuhambisa ama-wheelchair ngoba beswela imali. Kubika uMavis Gama.
Inani labadinga usizo kuhlanganiso eziphathisa ngama-wheelchair libikwa liqhubeka lisanda. Ugogo uChipo Moyana waseChirenzi oleminyaka yokuzalwa engamachuma isithupha ngomunye wababhekane lodubo lokuswela imali yokuthengela umzukulu wakhe i-wheelchair. Ugogo Moyana ulomzukulu oleminyaka yokuzalwa emine olobugoga obumenza ehluleke ukwenza loba yini obekusenza abe ngohlezi esemhlane. Uthi unina womntwana wayadinga ukuziphilisa eGoli ngemva kokuba uyise walomzukulu engazihluphi kumnakekela. Ugogo Moyana ngomunye wabaphiwe i-wheelchair ngabe Rotary Club ngemva kokuba ekhalaze kibo. Umkhokheli we-Rotary Club eHarare Central unkosikazi N. Nyakunu ulandisa ngabahlangana lakho ekusebenzeni labadinga usizo kibo okufana nama-wheelchair.
Kulabantu abaningi lapha eZimbabwe abalesifiso sokuthi ngabathola uncedo lwama-wheelchair kodwa bengenelisi ukuzithengela ama-wheelchair akhona. So njengoba nje singabantu laba beZimbabwe sasithi kungcono sincede sadingana labantu esingasebenzelana labo eAmerica kule Rotary Club okuthiwa i-Rotary Club of Fresno abasincedileyo-ke basipha lawo ma-wheelchair ukuthi sincede abantu abengenelisiyo ukuthenga.
Unyakuni uthi lukhulu udubo lokuswela ama-wheelchair kulabo abawadingayo ngoba ebiza imali eningi kakhulu.
Nxa sikhangele singasithi sikhuluma ngamafigures esingathi ngesilungu ngamafigures eZimbabwe lapha kukhanya lokhu kufuneka ama-wheelchairs angafika 30,000 thina sithole la 440 ukuthi singathaba sibili nqa singenelisa ukuthi sisebenze njalo sithole amanye sincede ikakhulu laba abaphandle kweHarare abakulezinye indawo ezingafikeleki.
Okusuka ungezelele kulolu dubo ukuthi lokhe uzulu egijimisa lokuthi yikuloywa ikanti lo ogogekileyo edinga nje usizo isikhathi sisesekhona. Omunye wabasebenza kuhlangothi lezokukhankasela imisebenzi yeSt Giles unkosikazi Salome Nziramasanga Masawuso ugcizelela ubunzima uzulu makhaza abhekana lalo nxa elesihlobo esilobugoga singesidinga usizo lwe-wheelchair.
So what these wheelchairs or donations have done, they are assisting.
Lolu sizo lezinqola zama wheelchair seluphathisa ukuthini banelise ukuhamba lapho abafuna ukuya khona. Sekusiza kulabo abawasebenzisayo ukuba banelise ukuzenzela njalo benelise ukuphatheka kulokho abekade bengenelisi ukwenza, ukubalisa ukuya emsebenzini, kungaba ukuya esikolo loba ukuya kwethekelela izihlobo abakade bengenelisi ukukwenza.
Abe Rotary Club besebenzisana labe St Giles bathi phose inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 zabantu abanganelisi ukuzithengela ama-wheelchair sebezokhalaza kibo. Kunje sebanelise ukudinga edlula amakhulu amane kuphela kulawo adingakalayo uzulu eqhubeka ezodinga usizo kibo. I-wheelchair ibiza imali esukela kwengamadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 okuyimali enganeliswanga ngabanengi elizweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Bakhona abathi bahlulukelwe ngokugula komkhokheli webandla le-MTCT umnumzana Morgan Tswangirai kanye lomongameli Robert Mkabe yena ovame ukuya kwelatshwa eSingapore. Abanye abafana lo wake waba ku-MDC Isamanyene umnumzana Mathula Lusinga bathi sokumele uTswangirai lo Mkabe banike ithuba abasekeli babo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Asizweni uLusinga exoxa ndawonye lo mnumzana Effort Nkomo owezanu PF kanye lo mnumzana Busani Sifanda belo Gibbs Dube we Studio 7.
Umgabe akafuni ukuyeka athiyele abancane. Laye ubaba uTswangirai uselide i-opposition for iminyaka emingaki. Engawina usezafuna iminyaka emingaki. Ngakho-ke mina ngithi akuzanyane abanye abantu. Angeke ngabakhethela ukuthi ngubani omele afakwe, kodwa-ke singajabula ma kungangena ontanga labo babuse. Kuke kubonakala ukuthi siyaphi ngelizwe lethu.
Baba Nkomo, ungamphendula uthini lapha uyakhuluma ubaba uLusinga?
Okuliqiniso ukuthi amabandla ezombuso welizwe ngamabandla alenhlelo zayo ukuthi nxa omunye esethe hayi mina sengidiniwe bahlale phansi bakhethe omunye. Akutsho ukuthi nxa umkhokheli esegulile kumbe esegula amabandla wona lawo akusemelanga abe ngamabandla ngenxabana umkhokheli kumbe usephathekile kumbe kakasekho. Ibandla lizahlala lilibandla elilabantu. Ebantwini bona labo abakhokheli bakhona bazahlala bekhona.
Aha. Yes, sibone sesilobaba futhi omunye ecingweni lapha silobusani.
Abakhokheli laba njengoba begula so ngoba impilo ayiphathwanga yithi kumbe ayiphathwanga yibo. Ngokubona kwami elizweni akumanga kahle manje. Mawuthi yabheka kubandla le-ZANU PF akumanga kahle futhi yabheka ku-MDC lo Thokozani Khuphe umsekeli kaMorgan Tswangirai akumanga kahle. So amboni mina ukuthi ikhona enye into engasiza noma ngithi khona ukugula kwabo kungalethani ngaphandle kokuthi bona bona uba nje ngabanye abantu msakazi kwelami side uba bayadeda nje beke bebona ukuthi laba abantu abanye abakhona angeke basilungise yini isimo sasezimbabwe.
Lapho lizwe inxoxo phakathi kukamnumzana Busani Sifanda umnumzana Effort Nkomo wezanu PF lo mnumzana Mathula Lusinga velo Gibbs Dube we Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu labesifazana lomdlalo wenguqu elamamighty warriors selifinyelele kusigaba sama semifinals kumncintiswano weCOSAFA Women's Championships oqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe lidlulele kusigaba sesemifinal ngemva kokuba kube yilo elibe lemiklomelo eminingi kumaqembu aphutshe imidlalo yezibaya esendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Amankazana eZimbabwe aphutshele imiklomelo emihlanu kusibaya sikagroup A bengaphansi kweqembu leZambia lona eliqede imidlalo yalo lile miklomelo yisikhombisa. Kusibaya sikagroup B kunqobe iqembu leKenya lona eliphutshe imidlalo yalo lile miklomelo yi9-1. Kuthi kusibaya sikagroup C kunqobe iqembu leSouth Africa lona eliqede lile miklomelo eyisikhombisa. Imidlalo yesemifinal izadlalwa ngolwesine lapho iqembu leZimbabwe lizadlala khona leqembu leKenya kuthi iqembu leZambia lizadlala leSouth Africa. Iqembu leZimbabwe kumele libongele Kenya okuyilo eliphathise ukuba lifinyelele kusigaba sesemifinal ngokunqoba elikwenze leSwaziland namhla emini nge1-0. Aluba iqembu leSwaziland benelise ukunqoba eleKenya amankazana eZimbabwe yabazahle iphelelwe ngumphako. Kodwa umqeqeqi waleli qembu uMduduzi Nxumalo uthi bafunde okuningi kulomncintiswano loba nje sebebhekise amabombo ekhaya.
Ngicabanga ukuthi sithendele phasile kube sathi Mozambique ngabe asikarile nkinga lesiyo nami because besawuba na 6 points and lobo besawuso ukuthi noma sesiyajiwa la we'll be the first number 2. But I think the girls played, they gave it their all. They were fantastic. They played shallow low, and babiyele kaya kona le bakuphethe. Dr. Benda bayabadlala bangcono ukuqhubekela emini.
Komunye umdlalo wesifaya sikagroup B odlalwe namhla iqembu leMozambique lichayele Mauritius nge3-0 enkundleni yeLuveve. Lo bekungumdlalo wokugcina ukudlalelwa enkundleni yeLuveve kulomncintiswano njengoba imidlalo yesemifinal ezadlalwa ngolwesine kanye lowefinal ozadlalwa mhla zingama24 izadlalelwa enkundleni yeBaba Field. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo oqale endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Impilakahle kamkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai yena oyelatshwayo kwele South Africa isidale ukungahlaliseki kubandla lakhe. Kodwa embikweni awethule namhlanje uTsvangirai uthe usesimeni esihle njalo uzulu kamelanga akatazeke. Uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo luqale namhlanje endaweni ezijiyeneyo zelizwe kule ngxaki ezimbalwa. Izakhamizi zedede zikhala ngodubo lwezilwane esezingena emizini yazo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo umuntu ngamilinkomo. Lilale.
Y Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.